okumangalisayo ukuthi kanti abantu bazasuspendwa ukuthi kuthele kanti yona izalo PLC party eyiyona eyabuya le democracy, iyiyona ekhuluma ngedemocracy njalo nje ukuthi khona abantu abakhululeke bakhulume abakufunayo. Manje nxa sokususpendwa abantu sokusenzwani, ngoba abantu nxa besizwa ubuhlungu, mbonani mina kulilungelo labo lokuthi bakhulume okubazisa ubuhlungu, ngoba abantu benza ubuhlungu. Amashopu avaliwe, konke kubi, konke ongakukhumbula kukhona. Kungamangalisa nxa kuthiwa abantu sebengasuspendi ukuthi indaba bekhuluma njalo.
Ye, asikhulume njalo khona ngakhonokho Kolinte, kwenza ngazani kuyaxokozela kakhulu kubandla lenu. Kambe sokuhamba njani sizokuthiwa-ke abanye amasingo sebemise ukuthi babe ngamalunga ebandla, ngoba bathi umnanga kwazama ukukwenza ikuganga. Ngena khonapho Kolinte, mzwile njalo Goswane.
Izanu-PF libandla eligayidwa i-constitution yalo, and i-constitution yatsho ukubana nxa kunezinto esingavumelani ngazo sizibamba njani. Okunye kungekho ukuthi nxa wena ungasasuthisekanga ngeyinto usuthethisa, uthethisa vele akuvunyelwa ebandleni lethu sakwala kudala khona kwami. Siyakwazi ubana vele siyibandla lezanu-PF so asisoze safa sabona ngokufanayo, sicabange ngokufanayo, singawucabanga ngendlela ethiyeleyo. But konke lokhu kumele sikwenze ngendlela elokuzibutha esikuthi a-dignified way ngesingisi, ukuthi bona nxa ungazali le nto ifake kuhle ngendlela eyokuthi bona awusathethisa abanye njalo, especially i-leadership. Into esifana ne-leadership into vele engavunyelwayo, eyinto ekhona ku-constitution okwaziwayo ukuthi ungathethisa vele uyabusuzifake kusimo sokuthi bona sokumele kube nesijenzi so esisize esikhona esibehlelayo. Ukhuluma ngokuthi mina hayi kangikhwabethi loko elikukhulumayo akusho cala lokwana. Yikho ubona even wakhangela ku-conference yesisayenzela lapha koBulawayo, wathi kukhunjwa nge-resolution yata wabuzwa. Ngiyakhumbula u-chairman wephathi umama uMshinqule wabuza kathathu uthi kungabe bakhona yini abangavumelani ndakho lokhu na, akula muntu wakuphikisayo sisokuyeni kwarabhana. So thina sivulelwa ukuthi xa sokunjalo i-majority rule yiyo eyenzakalayo. Njalo usebekhonapho manambinjani udawele ukhuluma ngendawo yamashopu avalayo lani lani. Mina ngike ngawukudikisisa kona kwana ngakhangela ungakhangela kathezi uhambe ko-TN ngale namaphilempeli amashopu abo agcwele izinzuzo zonke zikhona, kodwa kusiyabo okay ubona amashopu abashelufu ase-MD lokwana mdaweni kasiko kahulumende asokwazi ngokwe-management yabo yabo-okay bonale ababuzani bona baphatha njani izimali zabo beze njani, ngoba mina ngizwile ukubana banezikweledi lama-supplier banibe ama-90 days to pay kodwa bayabhadala yeni. So yabafuna usupplier yabo loko ekunika izinto nongabhadali na.
Ye, siyakuzwa Kolinte.
Ezanu-PF-uhulumende njengoba kuthiwa hamba ngatelako-PK n Pay kugcwele kwezinto kana vele amagrosa agcwele
aphendule khonapho-ke. Ye,
Kolinte, sikubonile e-National Heroes omabethela bekhuluma into abazikhulumayo okumangalisayo ukuthi akula muntu osuspendiweyo. O-Owen Muda kathi ebekhuluma lapha nge-2030 into eyaziwayo ukuthi ayikho ku-constitution ngisho laselizweni lo president la uyakwala khona ukuthi kafuni kungena, kodwa kuthiwa khona hhayi ngabe lokhu zeni laba i-freedom of speech. Kanti i-freedom of speech le kungani kumele ukuthi i-freedom of speech le ibe yiyo kuphela nxa kukhulunywa ngabanye, nxa kukhulunywa ngabanye ingasiyo? Mna mbonani sokule unfairness ekhona baba engasahambi kahle Kolinte ebandleni. Umuntu wonke kumele ukuthi akhululeke, kodwa ebandleni lenu baba hayi akusekho ukukhululeka baba. So kulokuthi wena khuluma lokho yikho thina esikufunayo.
Ye, khonapho-ke Kolinte,
mhlawumbe awuzwanga kuhle. Ngithe mina abantu akumele angasilwe ngendaba ka-2030 kumbe ongafuni u-2030 okukhona yotona asikwaleni sihlonipha, asikuvumeni sihloniphana kuphela. kwenza ukuthi umuntu azakhona ezakhona ukuxotshwa emdawini yikuthi uyabe sethethisa ungezwa amagama zinekhuma kwabanye bethu laphana bese bethethisa ku-social media yabo akusikho ukuzibamba lokana ungumuntu omdala ungakhuluma into yakho ibeka kuhle akula muntu ozawuxotshela umbono wakho ngoba njengoba ngithilo mina sonke vele lapha asoze sibone okufana nayo asoze siqalwa ngokufana nayo noma sikuthathi efana nayo
Olide Ngalo ethiyena u-vice president ngumpanduli wena ukubona njani lokho ukubona ku-right yini why engasustendwa lowo muntu why engaxotshwa lowo muntu
angizange ngike ngizwe njengayilalela ividiyo lana ngayilalela over and over babamdaweni angizange ngizwe bekhuluma ngo-vice president ngompanduli bebemdlabela ingoma lalalikhona vethi mpanduki mpanduki azengibekhume igama lomuntu